Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uJonga Kalemiri kade siphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-20 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezombusazwe leZimbabwe elithiwa Patriotic Party lithi liphiwe imvumo yokutshengisela namuhla egcekeni lendizamtshina eNew York phezu kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ozafika namuhla.
Ukubhinya abantwana oSuzan Mutami, ukubotshwa kwabo-Job Sikhala, iparlamente yakhathesi yehluleka, awomthetho akulamthetho eZimbabwe.
Ukusilela kwamandla kagetsi kwele South Africa kufika kusibanga esikude.
Ukuphila abantu phela abajayelanga ukuhlala kungela magetsi, so kuzoba nzima kusiya ngokuya mhlawumbe bazojala, kodwa kwamanje kunzima kakhulu ukuthi baphile ngoba i-business abazenzayo lapha bazenza ngogetsi.
Iqula le-IMF ebeliselizweni linquma ukuba uhulumende kumele asungule inhlelo ezizathuthukisa umnotho welizwe. Ngemva kokungcwatshwa kwendlovukazi yakweleNgilandi sokunemibuzo yokuthi indodana yakhe uKing Charles usilungele na lesi sihlalo.
Ngizakhumbula ukuthi mdabuko indlela aziphilise ngayo, indlela azikhulise ngayo ngaphandle kanina kayimvumeli ukuthi ngosiko langemkhuba yama-British akumelanga ukuthi ubukhosi ngayo uyabuthatha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezombusazwe eleZimbabwe elithiwa Patriotic People's Party lithi liphiwe imvumo yokutshengisela namuhla egcekeni lendizamtshina eNew York lapho okuzaba kufika khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Leli bandla lithi lizaqhubeka litshengisela ngesikhathi umhlangano weUnited Nations General Assembly uhambela phambili. Incwadi yamapholisa isezandleni zeStudio 7 itshengisa ukuba abatshengiselayo laba kumele babe phansi kwamachumi amahlanu njalo kumele batshengisele ngesikhathi sehola lambili u-2 PM kusiya kuhola lesine u-4 PM. Sixoxe lomkhokheli webandla le-People's Patriotic Party umnumzana Zwaringeni Samuel Chasi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga ngethuba elinike lona. Lapha siphiwe imvumo ngabomthetho ogoqela inhlanganiso ezehlukeneyo, iNew York Police Department kunye le-FBI ukubana ma umongameli weZANU-PF Emmerson Dambudzo Mnangagwa esehla eJohn F. Kennedy International Airport ukubana sitshengisele sithwele amabhakani alotshwe okwehlukeneyo ogoqela inkathazo ezihlukumeza uZulu langenhlungu esizizwayo kwelakithi.
Lo umnyaka bakhona yini abanye ezinye inhlanganiso ezikhangelelwe ukuthi zibe khona khona ngapho eNew York zitshengisela?
Iminyaka leminyaka besikhala ngenkokheli kababa uMgabe owakhothamayo. Lo nyaka sikhangele inkokheli kababa uMnangagwa oyephule izithembiso eziningi asinika zona ngesikhathi engene ofisini njalo ungekho emthethweni abantu wasibamba amehlo. Siyakhala ngaye uZulu wonke kabuye eJohn F. Kennedy International Airport. Sifuna ukubana amacala akhangelane lawo ayigugula hundi ukubhinya abantwana oSuzan Mutami, ukubotshwa kwabo-Job Sikhala, iparlamente yakhathesi yehluleka, abomthetho akulamthetho eZimbabwe. Nxa sikhangelele lokhu konke uZulu wonke ukhangele umuntu onke uyahlukumezwa. Sifuna ukubana ekutshengiseleni kwethu lapha yisi sikhathi sodwa esisele laso singakangeni kuma-election ka-2023
sifuna ubana iUN ikwanise ukusimelelela njengelizwe ukusimela njengelizwe leZimbabwe ubona abantwana sesikhala kibo uthi hayi sesidubekile thina asikwazi ubana siye ngapi nxa siye Goli siyabulawa nxa siye Botswana siyagijinyiswa nxa siye kwamanye amazwe nje wonke akuya lizwe lapho singahamba kilo sibalekela ukudubeka kwethu okukhona eZimbabwe umuntu onke akubona akula utshintsha okukhona singakhela inkokheli zama opposition ezikhona ziyahlukunyezwa ubaba uthamisa egijinyiswa siyangenelwa kumaphathi so akula ndaba ukuthi iqembu liphi elikhokhelayo into esifunwa ngabantu bonke yikubana into lezi ziqondiswe zilungiswe ilizwe likwase ukuqhubeka phambili amanga kaphele so uhlangana kwabantu lonyaka kugoqela nje umuntu wonke umuntu wonke
ungasitshela ukuthi lina njengebandla linxuse obani njalo likhangelele ukuthi kube labantu abanengi yini
sikhangelele inani labantu abalingeneyo airport njalo sikhangela ubana loba ngubani oweZimbabwe engakhangeli igama lebandla lethu hayi bekhangele ukubana injongo yethu ngiyani injongo yethu ngiyokubana iZimbabwe ikwazi ukukhululeka sikhangelele ukubana ukuhlunyezwa esikwenzayo eZimbabwe kuphele United Nations General Assembly ikwazi ukulungisa indaba zonke lezi umuthi womsebenzi ikuwenza lapha ubana siqhubeke njengelizwe ngesikhathi lesi sise UN kuqakathekile ukubana iUN ikhangele ukudubeka kweZimbabwe ikwanise ukulungisa ama electoral reforms wonke singangeni kwama election aka 2023 njalo ibandla labo lomthetho le Security Council likwanise ukubana lisinike amacebo ukubana ICC singabamba njani singabopha njani umnangagwa ngamacala akhe alawa amaningi umuntu wonke nje oyawazi futhi discard ngakho sifuna indaba yakho iphelele khonale
lo ke ngumnumzana Zwaringeni Samuel Chasi umkhokheli webandla le People's Patriotic Party ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese New York. Iqula le IMF ebeliselizweni linqume ukuba uhulumende kumele asungule inhlelo ezizathuthukisa umnotho welizwe. Iqula leli lithi liyananzelela imizamo kahulumende eyokuqinisa isisindo sedola leZimbabwe njalo liyayemukela kodwa lithi kunenge okusamele uhulumende akwenze. Leli qula lithi lahlangana lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lezinye iziphathamandla zikahulumende njalo lithi okuphume kuhambo lolu kuzasetshenziswa kuhlandla lohambo olulandelayo olwequla le IMF ngomnyaka ozayo. Udaba lukamnumzana Dinashe Gambarami olokuxotshwa ukuba ngumsekeli kameya wakobulawayo luchiya uZulu ehlukene imbono. UGambarami oyimiswe umsebenzi esetheswa icala lokutshontsha wafunyanwa engelacala ngumthethwandaba wambuyisela esikhundleni sakhe. Inhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement yiyo eyayihambise lolu daba emthethwandaba. Kodwa uthe engakaqali umsebenzi ibandla le-MDCT lathi kumele asuswe ngoba esexotshiwe ebandleni njengoba wayengaso webandla labo esongowebandla le-CCC. Lona ibandla le-CCC lithi uGambarami uyabandlululwa ngomhlobo. Sixoxe lo Senator Kalipani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Ngiyakubingelela mnumzana.
Ngikubingelele emsakazini ngibingelele abalaleli emakhaya ngibongelele ithuba lokuthi ngixoxisane nawe kodwa kubuhlungu ukuthi namhlanje kuthathwe umuntu oprivileged impilo yakhe yonke bese kuthiwa inzwe i-poster boy yokuba i-victim e-tribalism ayiso victim e-tribalism lo muntu tribalism yakhona iyenzwe ngubani ngoba iparty eyiyo emrikholileyo ayilithwa ngumuntu wesintwini umabhala incwadi yokumrikhola ayiso umuntu wesintwini esintwini uminista onguyomrikholileyo ayisomuntu esintwini. So i-tribalism leyo iyenziwe ngubani? Angithi uyabona ukuthi siyahlokolozwa nje kwenziwa inhlekisa ngathi kusukela e-Bed Bridge usiyafika e-Victoria Falls la emathepheleleni ungene office ne-office kahulumende abaningi ngabantu abangasibo bemathepheleleni lo limi abantu bakithi abalukhulunyiswa asolimi labo mangingena ama-office lapha ngibona abadala behlupheka besuka emakhaya bengakwazi ukukhuluma isishona kodwa befosa ukukhuluma isishona bese sithathwa lo mfana lo olegama lesishona okhuluma isishona bese kuthiwa hayi uyi-victim e-tribalism kungazodlalwa ngathi kungalingi nje kudlalwe ngathi ngoba besazi ukuthi abantu bazosaba ukuthi no le subject asizukuyithinta sizoyithinta andi sengibuzwe imbuzo sengiphendula akekho umuntu oyi-one owesintwini onecapacity nekhono lokuba tribal akekho kodwa
bakhona abathi uGambarami kukhanya odubo ikubandlululwa ngomhlobo abantu becabangela ukuthi ngowesishona kodwa yena evela eMalawi ungathini wena ngalokho
hayi into zepolitiki kuphela bayalwa nje kodwa kulula ukuthi avuke ekuseni esizenza ivictim ye-tribalism akula victim ye-tribalism la sengichilo ukuthi abantu abangama victims e-tribalism ngabantu besintwini ongazungena liphi office khona la eMathebeleleni nasakhuluma eHarare khona la eMathebeleleni sengihambile umhlaba wonke lo weZimbabwe mina ngahambe wonke ama provinces wonke ama districts ama district national and also zithola abantu bakithi mabe khona ba have their bafihlekile sebekhuluma le ndimi zakhona ngale le culture yabo ngiyakhona ngale
abelwandla le CCC abathi bazahamba emthethwani ndaba ubona njani udaba lona lolo
wela ngazi imsakazi bazoye court on what standing tribalism sengichazile ukuthi ayikho from iparty AUM recallileyo ayilitwa ngumuntu wesintwini imajority leadership yakona so bantu besintwini wangabe bhale incwadi ayisomuntu wesintwini so angazi ukuthi uyabe zokhuluma ngani uminister ngowakhona ngale onguye manje onamandla ukuthi am record so angazi ukuthi kuyabe ngokwetribalism nje vele kungadlala ngathi I think igama lakhe ngudinash also so ukuthi bese jika athemi uhlukunyeziwe ngokwehlanga ehlukunyezwa ngubani uyabona indaba yetribalism le marginalization thina abantu besintwini namanje kuleli lizwe sisathwele nzima umuntu angathi engahlulwa ngale kupolitiki ebese buya adlale ngento ebuhlungu kangaka esibhekane la emihla ngemihla kuleli lizwe athi yena uya marginalizewa ngenxa yetribalism akekho sengijike umuntu wesintwini o tribalistic akekho even oyiwani
aloke ngosenator Khalipani Phugeni obesipha imbono yakhe ezimele ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Ukusilela kwamandla kagetsi kwele South Africa sokufike kusibanga esikude. Inkampani yamandla kagetsi yalelo lizwe e-Eskom yazise ngempela sonto ukuthi ilizwe seliza kuba kusibanga sika stage 6 okutsho ukuthi amandla kagetsi azaphela kwamahola ayisithupha ngelanga. Lokhu kubangele ukuba umkhokheli welizwe le-South Africa uMongameli Cyril Ramaphosa alubhekise ekhaya khona bekumele aye emhlanganweni we-United Nations ngapha kwele Melika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jayce Simana Mpofu.
Umumo wamagetsi okwamanje mubi kakhulu ngoba sesifike ku stage 6 load shedding and akukho ukuthengisa ukuthi i-solution ingatholakala ngokushesha. Into zimi kubi kakhulu amakhampani amaningi ngathi kuzobalimaza kakhulu ukusebenza kwakhona ngoba wathole vali amaningi angikhona kumnyama emafemu lapho.
Ubona abantu baphila njani ungathi bayenelisa yini njengoba siyabona nxa siqathanisa leZimbabwe sokuleminyaka eminingi abantu besenelisa ukuphila kungela amandla kagetsi ebuya ngesikhathi esijene.
Ya ukuphila abantu phela abajayelanga ukuhlala kungela amagetsi so kuzoba nzima kusiya ngokuya mhlawumbe bazotshala kodwa kwamanje kunzima kakhulu ukuthi baphile ngoba i-business abazenzayo lapha bazenza ngogetsi kuyaphekwa kuyasetshenzwa kwenziwa kanjalo so ngugetsi ayofuneka so amagetsi lepho so impilo sikibe nzima kakhulu ebantwini kakhulu ngoba nasemathown phela uthola le nkuni kazikho lapha izikole ziyayo zitholakala khona kumele zithengwe kuphuma izimali nakhona le ndawo kuphela leyo ingabi khona so abantu baphila nzima kakhulu.
Ubona abantu bathini bathi kwehluleka kukahulumende na?
Iningi abantu bathi khona iEskom njengekhampani ezamagetsi omele inika abantu amagetsi yengathi yehluleka kukhanya ngathi kukhona okuningi ongakhambi kahle. Abanye bacaba ukuthi hambi ngaba yisabhotage eyenziwa uhulumente, into eyenziwa ngabomo akusazakali, kodwa umuno kukhanya kukhomba kukhampani yamagetsi eyi-Eskom yena omele ukuthi ngayo isebenza kanzima. Ngoba le answer ukuthi batho bona ukuthi ikhathi into ebangela ukuthi kube nje yini abakhulumi nabade bathi kuphela kwena kuyehlula ukuthi banika abantu gesi opheleleyo plus ngathi kule ndaba yedizili bathi basebenzisa idizili eningi kakhulu phinde kube le ndaba yamalahle futhi into zakhona ziningi nje ezokucasha ngazo kodwa-ke kuyohluleka kwekhampani ma ngokubona kwami.
Alo ke ngumnumzana Cassius Ajayi Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Pretoria. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ingatsha zikahulumende kunye labahuquluzi benotho yibo ababangela ukuthi intengo yempahla ikhuphuke ezitolo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umthetho wezomtshado omutsha usuqale ukusebenza ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ewusayinile ngeviki edluleyo. Phansi kwalomthetho, umuntu engachada okwesintu uyenelisa ukuqhubeka ayechada njalo emthethwandaba we-court. Okwamanje ke sikhangele ezenu lina balaleli bethu lapho elisithumela kona imbiko nge-WhatsApp.
Studio 7 njani Studio 7 hayi thina siyaphila siyabonga izindaba ebisiphethela zona ebisinikeza zona izikhathi zonke nje hayi siyakujabulela lokho. Isibanga nje engilaso lapha Studio 7 elizweni lakithi inhlupheko esilayo ngebandla lethu elisibusele ezanupf. Mina ngiyaxolisa mna ngokuzalwa nginzalo ngokuzalwa ngisuka kule Felabhusi ngingusibandi sibo ngiyeqamba igama. Ngiyamangala nje abakhokheli belizwe lethu kakhulu bengenaqiniso yonke into abayikhulumayo bezidifenda bengenaqiniso ngenhlupheko esibhekane layo kulelana lizwe. Siyahlupheka kulelana lizwe kodwa ma bekhulumu zezo ukuthi bazidifenda bekhuluma amanga amanga amakhulu sibe lokuthi abalala nhlola nxa bekhuluma amanga akhona bekhuluma into eyize neze abangakwani nokuyenza abantu bebhizi behlupheka lizwe kuze kuqambe amanga laye umongameli wethu lezi ngatsha zakhe lokhana kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngenhlupheko esibhekane endawo lelana lizwe. Hayi 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 sizwa ubuhlungu babulala abantu hayi asikwazi ukuthi siyophetha kunjani kulelana lizwe asikwazi ukuthi siyophetha kunjani kodwa hayi ngenkosi sizaphila uNkulunkulu uzangenela inhlupheko yonke esibhekane layo shuwa ngendlela esiphila ngayo kulelana lizwe sesihlupheke kakhulu asazi ukuthi sizophetha kanjani okuhleze kwamanye amazwe sicela usizo bazaze basiqothe sikhona kuleli lizwe labo singakasizwe elizweni leli sihlupheka hlutshwa njengabantu nje iinkokheli zona zizidlela zisuthe emzini zabantu abaza kodwa uzulu wonke wasezimbabwe ehlupheka ngibe sengisiba lokudana kakhulu labantu abalandela lona ibandla lezanupf ukuthi imihlupho yonke le esibhekane layo kabayiboni kungenxa yani bengayiboni bona bephila njani abanye siyakhelene labo bayahlupheka kodwa umuntu okhona umthole sithi zano 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 nasazi ukuthi sizophephelaphi bona bakubone sithwele nzima shuwa lamanye amazwe njengasincedisa shuwa ngenhlupho esibhekane layo kulana lizwe lasezimbabwe iphume izanupf kulana indawo ichela abanye abazaqondisa ilizwe lasezimbabwe shuwa lizwe lasezimbabwe lilizwe elihle kakhulu lihle lihle silizwe lela namanje inkokheli hayi hayi sibusaza inkokheli ezigcwele inhliziyo yembi abantwana bakasathane hayi ngiyabonga ngingabi mude kakhulu hlobo zami
Studio 7 Studio 7 linjani basakazi bethu hayi siyazizwa izindaba lisifundela kahle kakhulu sithi libambe injalo uqhubekele phambili umsebenzi wethu hayi siyabonga khona lalaba abathanda ukusola laba bethi ye Studio 7 idlala njalo into ezimbili ye Studio 7 uphinda pitinte 1 hayi bantu badidi impanza mise kiba khona vele konke umuntu akona umuntu aphambanisiyo Studio 7 yasaw accept ukuthi hayi kebe kuliphutha mpela wonke umuntu lamaphutha so lengabe selisola ngani selisola ngani selisukuyihlala yenza ka Studio 7 hayi akunjalo bantu bazama ukubekezela njalo lalabo abathi imlayezo abayifundwa zama ukubekezela abantu banengi lapha siwe wedo ofaka umlayezo la banengi abantu abafaka umlayezo lapha so linde wakumlayezo uzazofundwe sina thethi ayihlala isikhathi ingafunda but asisa asethi ukuthi hayi abantu banengi vele abafaka umlayezo la so abantu engizama ukuthi abantu bakhethe zama ukulinda isikhathi lesiningi njalo lengabe lokho lichondoza u Studio 7 iDA uphila phinito 1 khona lo baba okhulumela last week lapha sithi Chris Gade what zama ukuzivamba wona baba lapha u Studio 7 kaseke ihlangothi ukukhipha njengoba zinjalo yes siyabonga Studio 7 liba benjalo basakazi ayi siyabonga
sanibonani u Studio 7 labalandeli baso ngiyezwa abantu bayakhala lapha ngama China ama China kahala power eZimbabwe abantu abale power izano ama China anikwa ipower izano PF ngizwa ngendaba yeGugurawund badala indaba yeGugurawund ayistopanga namanje sasekhona emathebeleleni mawufuna ukubona hamba ama border gate wonke la eGwanda Bed Bridge Plumtree eMayitengwe uyobona ukuthi abafowethu omalayisha bahlukunyezwa kanjani ngamashona hamba ubone ukuthi bahlukunyezwa kanjani bafowethu indaba yeGugurawund isebenza ngendlela eziningi angazi ukuthi abantwana basemathebeleleni bangazikhipha kanjani kulinkinga abaphezu kwayo ngoba lento yinto eyahlelwayo ngoba kwakubulawa umama ezithwele kuthiwa babulala umntwana edizident lake lakubonaphi into enjalo emhlabeni wonke lo ngaphandle kwezalo PF ayikho enye into ama China ngayenza athatha i-order from kuzano PF
Studio 7 linjani hathi nasithwele nzima eZimbabwe ngapha kwezombusazwe abadala emakhaya bethuselwa bathwamele bevotela izanu ngokuthi izanu yiye abagcinayo ukuze bebe ngaka but abadala sebesithi hayi basafuni kathesi kokuthi kuthi-ke bevotela izanu badithi saligcinayo lize liba ngabantu abadala bengaka but kathesi sesifunga utshintsha sizama ufuna ukufana umncane isisi hayi izanu asisafundi emakhaya sibile abadala sebesithi no abasafuni
kanjani livuka njani ku-Studio 7 ngabe linjani kuzo zonke indawo ngabe ngicela ukubingelela abafowe ikhumbuzo ukhumbulani undaba ufele bakhe usise saziso kwamncane wami umazibisa elupani lapho ekwenjani nomama umamncane namemori lapho eshabulanyana laba ekhaya etsholotsha abakumachudu labonke abakumazibisa entike njani lonke labanye abaseshurugwi labo bonke abangaziyo ngabe linjani umzingayo lokhumayo elubane shabu
linjani ko Studio 7 nomthakazi wonke omuhle siyabonga ngokuqhubeka lisithulela izindaba ezingathathi hlangothi kama MK ngibuya elubane eshabulanyana kodwa kwamanje ngilapha eSouth Africa bengicela nje ukuthi ngithathele ithuba ngikhuthaze abantu ukuthi abantu abakhuthaze ama-families abo bonke nabalapha ukuthi abantu bayirejista ngobuningi ukuvota 2023 kumele abantu sivote ngobuningi sivotele i-TPC sizamene ukukhipha ibandla le-ZANU-PF ngiyazi ukuthi silawa amabandla akithi omthokazi lipatipati ozapho kodwa okwamanje asigibeleni imoto ehambayo asivoteleni i-TPC khipheni izanu izanu sifana lenyoka engene endlini inyoka ma ingene endlini siyingozi kakhulu sidinga ukukhishwa ngokuphangisa ngoba singalima zabantu asikhuthazeni abantu bayirejista ngobuningi ukuvota next year sikhipha izanu ngoba lalapha e-South Africa asafuneki ngicabanga ukuthi wonke umuntu kubheke
itshona njani Studio 7 itshona njani hhayi thina siyatshona yatshona okhuluma ngusibanda hhayi siyabonga kakhulu inyuzi elisethulela zona into nje ngiloku dana ukukhulu kakhulu okukhulu sibilokumangalisayo kakhulu ngamatisha kangabantwana besikolo into enzisa ubuhlungu ukuthi esikolo lapha siyabhadala i-school fee abantwana kabafundi and imali ziyafuneka amatisha kaholi asisakwazi ukuthi singabazali babantwana siyenzeni kusidida ingqondo uthola sithuka lamatichaabatichari lezimali zephiwe ngafundisa abantwana kanti hhayi siyabagcona abantu bakankulunkulu kayisiba balo mlando wakho lokho kuyombuso welizwe lakithi so kuyasihlupha kakhulu-ke into kwangikhona kakhulu ngento zohulumeni wezibhakho siba sisakwazi ukuthi abantwana sibabhadeleke isikhulu finjani lokhu bengafundiswa iy'mali ziyafuneka sibe and imali zangkhona zifuneka zifuneka ngama-rans US dollar imali yangkhona kayikho siyazama ngendlela zosisakwazi ukuthi abantwana sibangaphi njani ngumuma owenzakale ezweni lasezimbabwe hayi lokhu kusizwisa ubuhlungu sidideka ingqondo sisakwazi ukuthini singayiqala ngaphi siyigcine ngaphi lezi ndawo ngabantu bakankulunkulu amatishala basibasole ngomuma obehlele ngendlela okwehluleka kukahulumente wethu uyehluleka kakhulu kakhulu behluleka sibi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulandela ukungcwatshwa kwendlovukazi yeBhilitane uQueen Elizabeth II izolo, iningi lithi selikhangelele ukubona ukuthi indodana yakhe esithethe isikhundla inkosi uKing Charles III izaqhuba njani umsebenzi lokuthi abantu bazamamukela yini njengonina. Ingcwethe ecubungula ezombusazwe umnumzana Mqondo Banzi Magonya owesizalane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane usipha umbono wakhe ngalolu daba kwingxoxo ayiqhube losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Abantu batshengise ukumemukela, batshengisele ukumthanda ngendlela abaphume ngayo besiyamemukela uKing Charles. Kodwa-ke okuqakathekileyo okumele ukuthi abantu bekuzwisise dadewethu yilokhu. Imidiya yethu ngapha, intatheli zethu ngapha emazweni nala entshonalanga zinika abantu, zitshengisa lokho abafuna ukuthi abantu bekukholwe. Abatshengisi okunye okungahambisani lenjongo yabo. Esikubonayo kukhanya abantu bayamemukela uKing Charles. Okubuhlungu nje ukuthi busobala ukuthi ngendlela mhlawumbe izinto ezizajumuluka ngayo ngemva kokubana umkhosi wendlovukazi lo usuphelile. Kungenzeka ukuthi ubukhosi bamangisi kube kuphela kwawo lokhu. Ngoba baningi abantu abamgwilibana ngayo uKing Charles. Sizakhumbula ukuthi mdabuko indlela aziphilise ngayo, indlela azikhulise ngayo ngaphandle kanina kayimvumeli ukuthi ngosiko langemkhuba yama-British akumelanga ukuthi ubukhosi ngayo uyabuthatha. Kodwa-ke ngesivumelwano asenza lo nina la indlovukazi, hhayi usebuthethe ubukhosi. Kodwa kuyazakala ukuthi kumvelaphi le ndabuko yamangisi, isimo sakhe kasivumeli ukuthi abe ngumuntu ongathatha ubukhosi. Yikho nje ubona iningi labantu kade bekhangelela ukuthi mhlawumbe kuzameqa kuye kumntanakhe uWilliam. Kodwa-ke hhayi esikubonayo okwakathesi sibona abantu abatshengisela ukumemukela singazi kumbe okunye sokuluzwelo lokuthi ubhujelwe ngunina abantu sebephonga ukuba khona nje bephume emgwaqweni bebemukele. Kodwa ake sikunike isikhathi okuyinto kwabo lokhu. Ngileqinisa lokuthi akuyikuhlala iviki ezingaka indlovukazi ibekiwe andubana abantu beqalise ukutshengisela ukukhonona kwabo sibili okuphezulu. Ngoba baningi abantu abathi bona ilizwe leli kumele ukuthi libe yiriphabliki, bathi bona sebediniwe ngemonarchy. So asazi ukuthi kozala nkomona. Ukhumbule njalo besibona khonapha ukuthi kukhanya ubudlelwano phakathi kwabanye abantwana bakhe abayindlovukazi labazukulu uHarry loWilliam. Kungani ubudlelwano bakhona bumunywana sibili? But-ke well, thina sibafisela inhlanhla, sifisa ukuthi bebengabantu ababuyisanayo njengomdeni, bebephile beqhubeke bephila njengomdeni bethandane, njengoba nje ugogo wabo wayefisa ukuthi bebengabantu abathandanayo abazukulu bakhe kunye labantu bakhe. Ukhumbule ukuthi yena ngakho uPrince Andrew angithi umbonile abanye uKing Charles, uPrince Edward noPrincess Anne kade benxibi izembatho zabo zomsebenzi wombutho. Kodwa u-Andrew bamalisile.
Alo ke ngumnumzana Mqondo Banzi Magonya, ingcwethi ecubungula izombusazwe obequxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwelebhilitane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7 ntambama.